umzana nakagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe, abanye vela e-America, isakhe e-AU. Ngibona ngathi umumo khathesi ungasitshiyene kulalo owakwakuyinto khona kulo mnumzana uRobert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zingancede kakhulu ngoba ukhetho alusuke lwezala u-PF. Lukhetho labantu bezimbabwe nxa kulo ncedo elungasizakala ngibona ngathi bazavuma abakumnangabo.
Kukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani i-ZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi i-BVR i-system ye-BVR iyadula, imitshina yakhona ifuna amagesi, ifuna ama-material, ama-polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho ukuzele uphumelele kakube lama-polling stations amaningi. Abantu abaye besebenzela i-ZEC labayesebebaningi. So ngibona ngathi mina imali vele ayisezenele kule ndlela eziningi abancintisayo, amalunga ancintisayo, amaphathi ancintisayo labo bekhuluma kuma-radio, kuma-television station, i-outside broadcasting unit ihambe isiyathatha imihlangano. I-ZEC ifanele ibone ukuthi izimali zikhona ukwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni okuhambelana nesekelo sombuso.
Kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na, kuyini obona liphuma lakho leli qula? Lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle?
Ya okwakhathesi kungaba nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba lingavela bathathe isikhathi bekhuluma le nhlanganiso eziqondane lokukhetho abanjengabo Zimbabwe Election Support Network, onango lamalunga amaqembu aphikisanayo, yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha nalapha 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 yikho okuvalekile. Kodwa khathesi siyabona ukuthi phela khathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma la emarediyeni naku-TV kukhanya ngathi kuyanceda, kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa abavasi afanele bayikhangelisise lawo kuyenzela ukuthi babekwazi ukuthi ihlupha kokhetho kuqondane nemithetho yakhona.